dade sibizwe ukuthiwa kulesehlakalo lapha emini empilo ezindlini yokuhlala khona amadokotela. Sayo sithola i-fire brigade belwisana nenkalakatha yomlilo, uchisile se-top floor yonke lapho kuhlala khona amadokotela, kwaze kwawela-ke. Kukhanya kusibe nenhlanhla ukuthi kade kungenabantu phakathi, kodwa kutshe impahla ye-property yona le engikhuluma ngayo okudanisayo sibili ukuthi ukurepair kungafika ama-thousand and thousands of dollars.
Manje akula ngitho lo yedwa olimeleyo?
Hhayi, akula ngitho yedwa olimeleyo, kukhanya abantu basheshe baphuma khonapho.
Imbangela selizwile na ukuthi kungakuhambe njani?
Hhayi, imbangela iy'ngcithi zabo zenezo ezomlilo kukanye ngani kathesi kube kungani kuyi-electrical fault. Lokhu kusaphambili besenza ama-investigation, kodwa kungani kucatshangela engani kube yi-electrical fault.
Belingakazi ukuthi okuthileyo konke kungayenza malini?
Hhayi, ngasibona irufu njengobana uku-repair irufu asikabuze odokotela ukuthi omunye lomunye ngaye lahlekelwe izinto ezinganani. Kodwa okukhangela nje ukutsha kwerufu nje sibona konapha ku-$500,000.
Bona labo kade besebenzisa izindlu zona lezo ezithileyo sebeza kwenzani okwakathesa?
Sizama ukubalungisela ukuthi bahlale kwezinye indawo lapha bangafaka khona amakhanda obvious kuthi kuzahlupha, kodwa sizakwenelisa ukuthi sikwenze.
Abahlala khonapho bebebangaki?
Hayi, bona amakotazi le bayafika khonapha 8 to 10 khonapho.